So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uSilia Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela izibhedlela zikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uSilia Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulo mkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chimonyoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla se-MTCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulo mhlangano. Ekhuluma lentathelo izindaba ngaphambilini kwalomhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubika wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohambileyo njengomuntu wayevela kubokobulayo ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini. Kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo. Kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko. Futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician. Ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo. Bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababethena omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebe ngo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi nto eziningi lokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithi abephalamenti ukuthi i-nutrition ukudla okulomsoco yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
LeZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo ayo ilisu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu okunye futhi uya ngabantu abahambileyo phela abantu bayaphonga ukukhethwa nje ngoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje basike bazithulele khonale bangaze bakhuluma lutho sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakile Mahlangu Khumalo wakoBulawayo sixoxela ekhonale koBulawayo.
Abantu esiqinisini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba ukuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ukhetho. Kuviga uAlbert Ncube.
Ekhuluma labantu eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chazisile Ndlovu ududlakelo solubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abantu kuzamele baphakame bazithola ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukutshaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolu khetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe azwe selukuqalile kakhulu uMDCT. Iningi labatha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakoBulawayo. Osakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakoBulawayo kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatsha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. UWellington Naro webandla le-PDP uthi abatsha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abantu sesisuka from ube ngabancedisi ube yilabana abafaka ama-posters ube yilabana abagijima besekela abantu abadala ezantu abasha sesiclaima sesifuna lezo zikhundla ezobu-councilor ezobu-MP create a ministry yabatsha ekhangela inhlobo ezantu abasha ayikhona le ekhona ekhuthelwa umuntu olupheleyo le minyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqi wenhlelo ku-CYDT ukhuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Uyanini bakithi nizotheka amabizeni ku-voters roll ningadali sizele ukuthi hayi andovele ngabhalisa nesintu ndalo amakompyutha ayale ngabali ukuthi awele ngathi kuzabhalisa yona leyi sisikhoso sokuthi ainspection of the-voters roll isiku sakho lesena wathi ubhalisa ngaso
inani labatsha selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kodwa amampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatsha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho kubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay.
nilikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo esiseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizathu uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa kuvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana leMelika leBrithani ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehamba eChina esitena ngama-megadeals awo eChina labe-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesifike njengamaZimbabwe into okumele sithembe ngokubona njengoTomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina mbona ngani ayiyistori nje izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke Mnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ngeke ngithi kube lotshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi aloku sehluleke ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe kwaloku bethole nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, iyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima kulokhu bukhona. So nxakhangele i-economy sile amboni ukuthi singathi sonotshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zobe siya phezulu njalo zehlekele.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo yiZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebe wahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanya engathabanga ngokuthi uMgabe sibonwa elinye ibandla kumbe sezama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela esekobulawayo.
Kulayitoko lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafika esigodlweni salelo lizwe eMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kwizikweleti abalazwa emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulume lisenkampani yalendizamtshina eBangla Airlines. Ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 inengi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempilakahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli zalolu hlangothi sithi iqulala lolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelashwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempelaviki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo aba xoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo beyozongela endlini.
Isitrike lasesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babephonga ukubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela ngoba kuyabe hlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangane lesiwele esingathi ngumquba wabantu kulengozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babe sebesiba lama-worms yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube lengozi yokuthi balakho ukuthi babe lomkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lithi iqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibona ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlule lapha siphunyukile bese sithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatshwa kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngibathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Khube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokeli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokeli walo umnumzana Morgan Tsvangirai.
Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ibandla leMDCT liphakathi kwelitshe leMbokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli nelicele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe osezithi nguye olelungelo lokukhokhela i-MDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxotsha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempelaviki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe unemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT, abanye besekela uMakhuphe, abanye njalo besekela uChamisa, kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhanyelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Heyi umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangela ukuthi umama abambe into le. Uba buphambanisile. Uthole waphambanisa ngokufaka amapresident amathathu.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo sisi ayiJehova ubaba uRichard Tsvangirai is late asinansolo ngakho ma singakabikelwa ukuthi sebesimpumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla leMDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli zeMDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshikile obhanxa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Intatho yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo elinemiklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland, kodwa eleZimbabwe lihlezi phezu kwengalani ngoba line-net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale-net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale-net run rate ye-0.855. Zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kwisigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yi-Super Six ndawonye leqembu le-Afghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni esithathu kuSpurs ka Group B. Amaqembu aphumelele ukuyadlala kusigaba se Super 6 esuka kuSpurs ka Group A ngabalisa ele West Indies, ele Ireland kanye lele United Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawa aphumelele esuka kuSpurs ka Group B. Kuthi ngemva kwalemidlalo amabili azatholakala ele mitlomelo eminingi yazadibana kudingwa intshantshu. Ikanti abe vele ezethole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba, wona uzaqhutshelwa ezweni le-England laseWales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa ele-National University of Science and Technology kucelela besifazane, kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu le-Highlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association William Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo we-volleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Usizini yalonyaka I'm glad ukuthi ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities ethu, siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active. So sikhangelele ukuthi bazabe bekhona, sesimeleka besihayela ufana state university le site ukuthi lawa bejoin abanye bekhanya bethembisa. So sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo. Njalo sisibona ama community clubs ethu ezivele silawo, siyabona iHighlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break. So lokhu kuyachaza kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke kumncintiswano wangempela viki kucelela besifazane ngabalisa ele-Nust eliphutshelisendaweni yakuqala, ele-Hurricanes eliphutshelisendaweni yesibili, ele-Luveve High School kanye lele-Bulawayo ye-Poly eliphutshelisendaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu le-Highlanders liqedelisendaweni yakuqala, kuthi ele-Nust liqedelisendaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube liqembu le-Hurricanes, kuthi kweyesine bekuliqembu le-Bulawayo ye-Poly. Endaweni yesihlanu bekuliqembu le-Milton High School, kuthi eliqedelisemsileni ngeleluveve High School. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Iqola elivela kwele Zimbabwe lisikhona pha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations wokuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo nguntungameli Nkomo.
Losithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.